Wande.
So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela ku Studio 7 ngomvulo ekuseni mhla ka 13 kuLwezi 2023 ngisithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje
singakhangela ukuthi uThabubani Masara asizwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani endibamthatheleni
zaliphezi kwinini elethi iyamifunane ekudlumbeni abantu
ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi
lebona sokukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongekuyidinga ukuthi ma ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi imali ephephukayo
Izisebenzi zikahulumende zamukela ngemibono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus kuyonale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-CCC lithi likhathazeke kakhulu ngokuthunjwa kwelunga lalo umnumzana Thafumane Masaya. Yena olokhe engazakali ukuthi ungaphi lokuthi uyaphila na. Leli bandla lithi umnumzana Masaya ongumfundisi uthunjwe ngabantu abakade behamba ngemota yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Scott Sakhuphwanya eMavuku ngomgqibelo. Sehluleke ukukhuluma lomnumzana Sakhuphwanya phezu kwalolu daba. Omunye othunjwe lomnumzana Masaya, umnumzana Jeffrey Carlos, utholakale eShamva. Ukunsukwana ezedluleyo, kuthunjwe ilunga le-CCC elimela abatsha edale lephalamende, umnumzana Thakhutswa Ngatsiwore, ngabantu ababehlome ngombhobho wohlobo lo-AK-47. La namuhla kula muntu osebotshiwe phezu kwalolu daba lanxa nje bebikwa besazakala. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxele siphathamandla se-CCC eMelika umnumzana Thimo Muringayi ngalolu daba.
Indaba lezi ziyasibuyisela emuva njengabantu beZimbabwe esingakhangela ukuthi uThabubani Masara asizwazi ukuthi uye ngaphi ukuthi wathathwa ngobani endibamthatheleni in a peaceful country enjengeyethu. Ukuthi ma mina xabana ngendaba ze-politics yikho sebethunja abantu. Sabona futhi uNkatsiwore ethathwa the other week bamchiya elimele somewhere along the road. Hayi, into leyo kumele abantu beZimbabwe bonke sihlale phansi sibone ukuthi singawuhambisa njani, ngoba sezwa uNangagwa esithi yena ubaba uMnangagwa esithi yena they are the police, they are the CIO, they are the soldiers, they are the judges, they are everything. So mabe everything kumele bebe le responsibility, ngoba siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe they are entitled to a freedom of association, a freedom of political dispensation. Ma mina ngirepresenta i-CCC, wena urepresenta iZANU. That is no reason ukuthi unyamalale or ukuthi abantu bekuthunje ngendaba yokuthi uxabana ngabantu ngendaba zepolitics, ngoba sibantu banye anyway. We come from the same people. So khonoko kubuhlungu, ngoba siyakwazi ukuthi itaitza mara la test asikwazi ukuthi wayanga. Siyakwazi ukuthi konke lokho kusikhumbuza ngendaba zegugrawundi, abantu babe jikelwe ebhalagwe lamanye ama-mines angakaqedakali lakathesi. So into le sithi ebantu bona leba abamthathileyo ukuthi hhayi bafowethu chiyanani lakho lokho, ilanga lizaphuma one day konke kuvezwe lokho. And wena ma usetshenziswa ukuthi uthunje abanye, hhayi ilanga lakho lawe lizafika. I-election yaphela mhla ka-23 iZANU ayiwinanga. Lokhu abakuyenzayo ukukwethisela abantu, betshaya abantu sezwa egudu iviki eliphelileyo kuthiwa kutshaya ukwalimazwa abantu over 19. Sithi why abantu bahamba bayalwela inkululeko le-freedom eZimbabwe. So hayi lokho kuyesabisa.
Lilethemba lokuthi uzatholakala yini uMasaya njalo amapholisa abophe labo abamthumbileyo?
Ukuthi iZimbabwe government izasinceda ngokubopha bana laba abantu abalokhe betshaya abantu bebulala abantu, belimaza abantu, angubone. So kumelele ukuthi abantu sonke beZimbabwe sihlale phansi sibe le way forward. Ngoba sibone ukuthi izano isihlulekile ukubusa elethu ilizwe leZimbabwe. Lakathe sisehlekwa ngabantu beSouth Africa besithi siyanuka amakhwapha. Hayi, asibambaneni Zimbabweans, sikhiphe izano le lomnangagwabo.
Lo ngumnumzana Tim Muringayi isiphathamandla se-CCC eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena olandule ukuthi ibandla lakhe lile sandla ekuthunjweni kwamalunga e-CCC.
Ambona ukuthi izanu PF yabikwenzelani khonoko. Njoba siphuma nje ekhethweni, izanu PF winile election. Iyabifunane ukuthumbena abantu. Ambona ukuthi imisebenzi yenziwa izanu PF le. Le imisebenzi efana le yakuqala mhlawumbe. Liyana yalabana abantu okuthiwa hey ubaba cha abanye banjani yonke into enjani kungani izinto nje zifuna ukuthi zingcolise uhulumende weZimbabwe kusenziwa nje ngabomu kodwa ke ayi asikuchiyene ezandleni zamapolisa bacubungule bephumele ukuthi kathi sibili ukuyikho sibili yikuphi ikuthi nje mina ngibona ngani wona amapolisa alokuyethisa kakhulu entweni lezi ngabe kuthiwa kaye kethisi ngabamele sebenze kuphume sibili impumelelo etshengisayo ukuthi ba ukuthi lokhu kwenziwe ngubani ukuze ungahlali kusenzwa izinto zokuthi kugcine kungcoliswa izanu PF ungcoliswa uhulumende wayo ngezinto ezenziwa mhlawumbe ngabomu akulandelele ukuphuma esibili ukuthi kanti imisebenze nale emibi kangaka iyenziwa ngobani kanti yona izanu PF njoba ngisitsho ngomu ukuthi sesiphume ekhethweni iyabe ifuna ukuthi yenzeni ngakhona izuzane ngakho khona ukuthi kuthiwa abantu banye bayacatshiswa nxa iyabe kuthiwa kucatshangele ukuthi iye kwenza inambondi ambondiza no PF kwenzayo lo mbona kule sandla sesithile isandla sokuganga singabe sikhona bese kutheni singcolise uhulumende wezanu PF
kunsukwana ezedluleyo baba Gawule sibone ukuthunjwa elinye njalo ilunga le TRC umnumzana Dakudzwa Ngaziwore olilunga ledale lephalamende ethunjwa ngabantu abahlome ngama AK-47 kodwa lalamhla lokho akula muntu osebochiwe amapolisa singathi ayawenza yini umsebenzi lapha kumbe njengokutsho kwe-TRC akula lutho alwenzayo ngoba le imisebenzi yabe zomvikela abakahulumende i-state security
mina into engingayitsho ukuthi into le yayiqala eZimbabwe ukuthi yenzakale elizweni leli isenzwa ezinye zakhona izinto sezithe zacutshungula zatholakala ukuthi zenziwa ngabomo kusenzelwa ukungcolisa uhulumende wezanu PF kodwa kungasenani into engingayiletha mina engayinika umlando ibandla lezanu PF lohulumende ukuthi kabazame ukuthi kathesi bacubungulisise kuhle indaba zenezi ukuthiwa abantu bathunjiwe kubonakala ukuthi ngubani okwenzayo khonoko isandla senesi sitholakale yalisandla sakhona singatholakala sijezise ngendlela ebalulekile kakhulu ngoba isandla lesilokuganga ukuganga kwakhona kuyikuthi singcolisa yena uhulumende wezanu PF isandla lesi isandla esingcolisayo akulandingeke ukutshona kuthunjwa abantu la even lokhetho nxa kwathiwa kwakulungiselela ukhetho ukuthi umbethe khetho seludlulile izanu PF iwinile election so abantu babethunjelwa ukuthi kwenze njani nxa kuyikuthi kulokuganga okwenzakala kule sandla esilokuganga phakathi sisenzele ukuthi kungcolise uhulumende wezanu PF akudingakale kutholakale ama-state security agents kakudingele amapholisa akudinge khonoko bakuthole bese kujeziswa laba abayenza khonoko
lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we Studio 7. Izisebenzi zikahulumende zemukele ngembono ehlukeneyo indlela umqhatshi wazo athi uzaziholisa ngayo imali yebonus ezaphiwa lezinduna lezinye inkokheli zomdabu kuyo nale inyanga lelandelayo. Isiphathamandla senhlanganiso yezinta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi leli linyathelo elihle.
Uhulumende utshengise ukuthi uyajabula ngobuciko lokusebenza kuhle kwezisebenzi zakhe ngakho engathandabuza ukuthi azinike ibonus. yebo kambe ibonus le ikunye kabili ukuthi oqala abasebenzi bonke bazathola i 50% ingxenye yebonus yabo ngoNovember kuthi enye ingxenye bayithole ngoDisemba lokho kube indlela engcono okwedlula eminye iminyaka lapho uhulumende ubebandlula khona izisebenzi zakhe aqale ngabanye abanye basalele emuva kutlaba basalele emuva bayithole imali isithethwe yadliwa phela ikukhwela kwentengo zempahla kanye lemsebenzi ekhona ukwenela ivele yona imali kayeneli oqala ivele yona imali eholwayo iphansi kanti ke lanxa uyiphinda usithi ibonus uyingezelela isala nje ichile isikhadlanyana esifuna ukuthi sigcwaliswe ngenye njalo imali yikho ke ukwenela kwemali kuya ngokuthi kathesi izisebenzi zona zivele bezihola malini kuthi ke hayi singazake sixhumane lokuthi izinduna ziphiwe kumbe hatshi kanti ke maziphiwe lokho kulilungelo likahulumende lokuthi abone ukuthi izinduna zona uziphatha njani akusiko kwethu singake siyakusola ngoba labo bengabantu okumele bathole ukuphila elizweni elivele liphakathi kwenkinga nezomnotho.
Lo ngumnumzana Sifiso Ndlovu, isiphathamandla sehlanganiso yeZinta elwela amalungelo ababalisi. Siphinde saxoxa lo mnumzana Themba kuye moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi AARTUZ. Yena othi ngabe imali le ebonus bayiphiwa kanye kulokuthi bebe beqetshunelwa.
Okusethusayo ukuthi uhulumende uthi uzayiqamqamula ibonus le ingxenye yayo abantu bayithole ngolwezi enye ingxenye bayithole ngompalakazi lokhu sikubona kuyindlela yokuncindezela izisebenzi ngoba sikhangelela ukuthi umholo nxa ubuya okanye umuntu uyenelisa ukuhlela phecelezi kubudget abone ukuthi izinto zami engizifunayo yilezi imali engiyitholileyo yileyi iyenela yini ukuthi ngithenge bese sibuya sikhangela ukuthi leyo bonus okukhulunywa ngayo nge-RTGS imali ongeke uyigcine ukuthi nxa ngiyithole ngolwezi ngithi angiyigcine ebhanga ngizothenga ngayo ngompalakazi siyazi ukuthi imali ephephukayo kusiyafika umpalakazi imali oyithole ngolwezi iyabe ingasathengi lutho uhulumende kumele akunanzelele ukuthi izisebenzi lezi zisebenza nzima zivele kazikhohle zithi nxa sezithola ithuba lokuthi zithola imali engazincedisa ekupheleni komnyaka uhulumende abeseziphatha budlakadlaka nangokuzihlelela ukuthi imali le engilinikeza yona mfuna ukuthi liyisebenzise kanje kuvele kuyimvama ukuthi uhulumende uyasincindezela useze sincindezela la ngendlela okumele sithole ngayo ibonus.
Siyabona njalo lokuthi lezi nduna lazo zizathola ibonus. Singathi lenyathelo elihleleli yini nxa ulingavumelani lakho konke lokho lithi ngabe uhulumende wenzani?
Okubuhlungu bekuzisebenzi ukuthi imali leyo enikezwa amakhosi omdabu iningi kule yezisebenzi indaba sisithi iningi bayayithola imali yabo iyisigaqa sikukhangela kukabili okuyizinto lokhu njengoba uhulumende elokhu ebhizi ngokhetho uzama ukusebenzisa amakhosi omdabu ngokuwathenga ngebonus ukuthi amncedise ukukhankasa amakhosi omdabu lo msebenzi wabo abawenzayo esiwuhloniphayo esiwukhwabithayo ngoba imvelo lamasiko kugcinwe yibo.
Lo ngumnumzana Themba kuye moyo isiphathamandla se-ARTUZ inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni. Iphephandaba le-The Chronicle lithi iqembu lesizwe lama-Warriors lifikile lamuhla ekuseni eRwanda lapho elamukelwe izisebenzi zesigodlo seZimbabwe lalabo abahamba phambi kwabo ngeviki edluleyo. Iqembu leli liza kuba liseKigali ukuze kufike kusasa lingakayi eButare lapho elizadlala khona kumncintiswano we-2026 FIFA World Cup lingqikelana leRwanda mhla ka-15 leNigeria mhla ka-19 kuyo nale inyanga. Iphephandaba leThe Herald lithi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthuthukisa inzuzo etholwa kokwenjiwa emigodini yelizwe okugoqela i-ion le-lithium ngesilinganiso esingama-25% ekhulwini i-25% ukwavala amanye amazwe. Singakangeni esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho le-Israel lithi lizaphathisa ukuhlenga abantwana esibhedlela esikhulu seGaza ese-Al-Shifa lapho osokule ngxabangxoza ngesikhathi impi phakathi kwele-Israel le-Hamas iqhubeka. Isikhulumeli sebutho le-Israel uMnumzana Daniel Hagari uthe isibhedlela lesi asihlaselwanga njalo abantu bayangena bephume kuso. Uthe abasebenza isibhedlela kusasa bazakhalaza ukuthi abantwana behlengwe besiwe kwesinye esiphephileyo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo uGoldin Dube owayengumdlali weqembu leAmazulu uthi abaqeqeshi bakulezi insuku balomlando wokufundisa abadlali abasakhulayo ukuziphatha ngendlela eqondileyo kulomsebenzi. Intatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDube uthi kuqakathekile ukuba abaqeqeshi babe lobudlelwano labazali kanye lababalisi babadlali abasebenza labo ukuze abadlali labo bengatholi ithuba lokuba yizigilamkhuba.
Thina kumele coach singafundeli ukufundisa umdlali ukukontrola ibhola nokuphasa, siphinde sibafundise ngempilo okuthiwa ngama life skills angithi. And then sikhonapho nga ukhocha ama juniors kucakathekile ukuthona ube uvisitor umntwana lapha hlala khona, uvisitor umntwana lapha afunda khona, ngoba khonoko kokuthathu kungakuhlanganisa kuyancedisa ukuthi ube wathi umntwana lowo kuyini akwenzayo if ungalaye wena coach, if engibo abazali bathini, if abazali umntwana engekho esasesikolo yabe esikolo bathini, and then singakuhlanganisa khonoko kokuthathu singanqoba lento yama drugs.
Udube uthi udubo lwezidakamizwa seludale kuba izinga lomncintiswano phakathi kwabadlali liyehlele ngasafani lakudala.
Ngesikhathi sisadlala thina ayi competition yayinkulu kakhulu, ngoba ngiyakhumbula kwesinye isikhathi ngake ngahamba kuma juniors Highlanders kubhabha, ngafika hey ngathola sibili lami ngayethuka ngingakali khaba ibhola, yikho ngagcina sengisiya kumdala ama juniors ayengaka Ernest Maphepha onguye wasishiyayo. Kodwa i competition yakuqala yayinzima sibili, because ngesikhathi ngisadlala kwakulabo Ronald Sibanda, uNkosana Gumbo, oMercedes Sibanda, oWillard Khumalo. Kodwa lapho engangikhona ku AmaZulu lami ngangicomfortable because I was captain for that team until I handed it to Ferdinand Mashindalo before I went to South Africa.
Udube waziwa ngegama elokusoma elithi Yellow, udlale waphinda njalo waqeqetsha emazweni abalisa eZimbabwe, South Africa, Lesotho kanye leSwaziland. Njalo uthi abadlali bakweZimbabwe baletalenta elimangalisayo.
Thina lapha eZimbabwe italent ikhona, into esibulalayo ngama facilities, ngoba ngale uzathubuka i facility ivele ibe iadvantage kulabo abatrainayo. Thina sithi sibuya lapha sithena lapho kungalatshani sebezidlala egroundini esiyibiza sithi kusesikwakweni, kodwa hayi eZimbabwe kule talent yikho uthola iSouth Africa nga ibuya ku national team iyastruggle, kodwa iZimbabwe ngoba yiyo ebambe iPSL yakuphi yase South Africa.
Udube odlalela amaqembu aseZimbabwe abalisa eMthala, elePhinda Mzala, eleHunyani kanye leMazulu. Wele South Africa odlalela amaqembu abalisa eRainbow Stars kanye leAvondale Athletic. Uthethe umhlala phansi ngo-2003 ngemva kokulimala idolo lapho ahle yaqala khona ukuqeqetsha. Njalo usebenze lamaqembu abalisa eBuccaneers kanye leNjube Sundowns phambilini ukuyasebenza izweni leSwaziland, eLesotho kanye laseSouth Africa. Uphenduke eZimbabwe ngo-2018 lapho asebenze khona lamaqembu abalisa eleHowmine kanye leLebulawayo City. Kulezi nsuku uqeqetsha iqembu leTalent Vision elidlala kusigaba seSouthern Region Division 1. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
UJoseph Njanji uphinde waxoxa lo wayedlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints, eLebulawayo Arsenal kanye leCosmos uBlessing Lunga. Yena othi kulezi nsuku ayisekho imidlalo exabanisa izakhamizi zakoBulawayo njengalokho okwakusenzakala kudala.
Ngokuthi ngensuku ezedluleyo bekukhona imidlalo phakathi kwamaqembu akoBulawayo ebisehlukanisa abantu, uthole amalunga omndeni engaphani umlomo, ekanti labangani labo bengaphenyisani.
Idebe yakudala sokhokuthela njengoba adlala iHighlanders, uMaphepha nxa yakuyo lethi uMaphepha yakuyo ezokubhambisa iKeyboard eGround nje lahleli bekwazi sobasokelahlile iningi okusenzakalayo kuthanele ngumatress and fmithi wenziwani amabhawunse echayana asuntasayo ikhole debe bona idebe yakatheza kuselamdebe uyabona amabhawu ebeyiqhawula ngamanye amabhawu into ayena sasingayenza ongavunyelwa vele ukuthi mangwangani mangali sibonela nga e-erini ngambona evini ukuthi le-dixanduru ma esekuthanele even utsholoma engapha when I'm being a lady, but they're brothers. I'm taking for them to go to the school.
Ulunga ukale idlale la iqembu labasakhula eZimbabwe Saints njalo uthole ithuba lokudlalela iqembu labakhulu ngomnyaka 2005 lapho abadlali ababethenjiwe abakhalala khona umsebenzi uthi kulokuthi abangangibo labangane bamjabulele ukuba usedlala ibhola kuzinga laphezulu bakhona ababesola ukuba indaba ikhethe ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints
ikhiriya yami yaba buhlungu nxa ngilanda abangani bami babengathandi ukumbona ngingadlala iSaints uthi hayi sindishona but hey ngoba into engayenzi kodwa mina was happy ukudlala iZimbabwe Saints because ngakhulela khona but
I was able to get a little bit of a umdlala emthanda kakhulu ngesikhathi esasengumfanyana
leya mngani izavela ukuthi lami nqandlala ibe njengayo so ngo Richard Choroma u late Richard Choroma wayengu playing for Highlanders bembiza Dabuka Express Richard Choroma his attitude he's playing him even in the field awubona ukuthi hayi Richard why is nike nxa edlala Highlanders lami ngangifisa ukuthi ibe njengayo so ngandlala
ngiyemva kokudlalela iqembu leZimbabwe seyinsulunga udlalela amaqembu agoqela elebulawayo Arsenal kanye lele Cosmos uthethe umhlalaphansi ngo 2011 eseqhatshiwe enkampanini yeKodak okuyilapha lokho esebenza khona. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Okwamanje ke sizwe imbono ethunyelwa ngabalaleli beStudio 7.
Ngiyimele basakaza mbunye nabalandeli. Azifundo zonke indaba. Ngilombuzo lapha. UChaba ngiyamuzwa mina ngiyadideka ngingedwa. UChaba ngulo kulabantu abamlandelayo. Abe TPC kule bamphikayo kodwa mangithi ngiyabheka mina ngedwa uthi bangalo is a snake inyoka is a black mamba lo umbulali lo wayena ema coach e winner kodwa engazi ukuthi ngoba phela uThami uyamphika kodwa utshela ungwe TPC waye ema coach e winner engabuzwa umbuzo engaboshwa kodwa abantu baxoxiswa ngoThaba ngolo badala vulana amehlo manje thina sifuna umbuso ongcolile manje olamanyala manje uThaba ngumayeza akaze kahle but engazi engesizani phakathi asifuna umbuso wedot siyacela bandla ulwa vela siyali sazokulwa osife masifa because uThaba ungaze ngombuso wezano woza ngombuso oclean obala nje hayi onesizani phakathi siyacela nkosi yami
uchona njani ntunga hayi tena siyachona lonke nje basebenzi beStudio 7 siyalibingelela hayi senzele umsebenzi kakuhle bani kakhulu kakhulu liyasichasela wonke livumbulayo longaphasi kwamathebuli kodwa ntunga mina into endanisayo ukuthethisa bani hayi ukuthethisa bakini njengalapha abantu begoli ntunga mili abantu begoli kakula lento eyodwa abayikhuluma yezwakalayo abakuyi bazevota okwaba bama ngokuthethisa lokudemonstrate begida khonale eSouth Africa hayi njengabantu abethu laba baseSouth Africa kabawumane balo muntu phansi abala lento yabo ekhulunywayo iqonde yitsho ngitsho ntsho eyazi umuntu abantu abakuthaya kuyikukhonkoda kuyaninekhali zevota madoda sikhulume lehlulekile lokuthi liyabalithethisa abantu abavotile alibuyili zevota vele alilancedo futhi into engiyibona lakhona ngapha egola kulanto elilayo abalezinto zabo anti siyabazi abalezinto zabo babuya bezevota bayenza njani bayeze lina limakhaya nilesho ukuthi lakini vele kalini uma lokho lithethisa likhona ngapho ayisini lodwa silabo yathi abantwana abanjengani vele siyabona ukuthi egoli licatshile
salibonani salibonani kustudio 7 balaleli labasakazi eyi thina sesikhathele bantu sikhathele ngezanu silapho sikhathele sibulayikho umkhathalo okuncane nje lani lo uChaba ngozenza uChaba ngwamanga lo kake sixolile bakithi kake sixolele uChaba ngolo enamelakho ukudlayo kake kele ukuhlupha nabo labantu bethu abe-TPC kake siyekethi nabantu be-TPC sike sizame sikuzamayo kadeni wahlaselana lathi kangaka yini udlani ukukhulu khona lapho ezanwini yakhe kake sixolile
ke kake suke lapho bakithi ake lisikhiphele yena nalo uchabango lo lisikhiphele yena sibili ngomusa kaNkulunkulu kake suke lapho kuyeke ukuthi ebeloke sihlupha thina umanelani kade umuntu okhuleyo ngakho umanelani uvelene kade uzamani kahle kade yaza sikwazi ukuthi uzamani lo uchabango wakhona lo
uDio Seven sabona ya bengajabula ama odiyami kakhulu angikho ngendaba yabomfukeni nabo Chabango nginendaba yokuthi abantu sebeconcentrate entweni yokuthi Chabango ufukeni ba sicela likhiphe izalo into esiphezwayo yiyo le nto le abantu bengavali indawo esiphezwayo befake indaba engekhoyo nje sicela nisiqhubekeni ngendaba esiphezwayo le ndaba le izovala indaba le okumele siyenze ukuthi sikhiphe izalo esihlalweni. Please guys, siyahlupheka ngokwale phathi. Cela nisenzele njalo ke nikhipheni iindaba zabo mfugeni wathwathi lisixolele ngalokho. Ngiyabonga.
Hey, salibona salibona kustudio 7. Hayi, thina sikhona siphilile. Hayi, lezi zomfana lo usengezu lo. Hayi, into le thina sesiyibonile ukuthi yaphi vele sebefuna ukudilizana i-TPC yethu le. So thina sesizimisele ukuthi abayidilize ma beyidiliza abayidilize kusasemanje masitsha sibabonise ukuthi usengezo kala sapoti sazi ukuthi uzosapotwa mbani uruchamisa ma etshintshe igama ma bengamudla ukuthi setshintsha negama atshintshe kusasespeed yikho esesikumele sikhona kugrawund la sikhona sifuna ukubona ukuthi lawo ma-supporters kasengezo uzowathathaphi uyagcina ukudiliza ibandla kuphela akula muntu ozamsapota thina singabakachamisa ahambe efela le ekudeni alidilize lelo bandla ukuthengwa kwakhe right thina singabakachamisa noma engakabi noma ibandla lingadilika avuse linye siyasala lokhu esilandela yena.
Studio 7, Studio 7, siyabingelela abasakazi bonke siyabingelela bakithi sicela abantu beke besihloniphe belungise nje into ezi-right belungise into zihambe kahle eZimbabwe zihambe hayi kudonselana ukuthi omunye udonse uChabango udonse yale ubulala eZimbabwe uChabango ngoba ngani thina kade sesiyenze abantu sebedingile ukuthi bona bafuna ukuthi beyenzeni kungani ungubana hato wena before kungakavotwa walungisisa indaba lezi sokuvotiwa amavoti la sifuna ukuwathengisela iZANU-PF iZANU-PF asiyifuni eBulawayo asiyifuni totali kobulawayo babulala abazali bethu ngegugrawundi mina ngiphuma eplamti kogwamagwama laba bantu basiqeda ngegugrawundi asiyifuni iZANU-PF Studio 7 ngicela ukuthi into ikilozeni yami uyibale oChabango beyizwe saphela thina saphelelwa ngabazali manje siyahlupheka egoli ngendaba yegoli siyatyiswa ngendaba zabo manje bayasihlupha futhi
sakubonani Studio 7 labalaleli ye mhlanhla lo sevelile umfana wasenkayi yes uzwile umlayelo lapha ngasouth africa athi thina sigezi siyanuka amakhwapha kodwa basihlolela shem phezu kwamazwe wonke la lapha e-South Africa kulamanyasa lamandawo lamachangane bekhetha thina abazimbabwe ukuthi asigezi ngoba balawalathi amazimbabwe asicela besihloniphe kancane abantu be-South Africa asicela besihloniphe bakithi sabaswele bangathini nje sakonke bafuna konke bazobekhathele bafuna ukukhathalela phezu kwethu hhayi besihloniphe kakhulu bakithi. Siyageza kula muntu ongageziyo lapho omunye abengagezi maybe kuyakuyisimo abengazenzi ama-perfumes lawo wonke ama-rolons yafaka phezu kwamanyasa lakhona lamandawo amachangane aze bayasikwatisa kabi shemu bayasikwatisa okuzwayo siyabalalela lapha siyezwa into abazikhulumayo bakithi.
Studio 7 ivuka njani? I-Progressive Zimbabwean Foundation i-organization registered esebenza ngosemthethweni ngama-youth aseZimbabwe asehlangene abona kungcono ukuthi bahlangane balwise umbuso wezigebenga umbuso weZANU-PF.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngisaphinda inombolo njalo +1 202 465 0318. Lawe ungathumela umbono wakho ukuze siwusakaze emoyeni. Sengakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele ebesihamba phambili. Ibandla le-CCC lithi ilunga laleli bandla elithunjwe ekuthange lilokhe lingakabonakali. Izisebenzi zikahulumende zamukela ngembono ehlukeneyo indlela uhulumende athi uzaziholisa ngayo imali ye-bonus kuyo nale inyanga lelandelayo ezaphiwa lezinduna. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.